te ngilukumele loluthando lunje angeke ngiphinde ngilukumele loluthando lungaka kisiyo yami thandwa sami ifuna wena kuphela nje kisiyo yami thandwa sami ifuna wena
Zohlala nawe kuze kube naphakade.